So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Njani mthokazi omuhle siyalambulela umsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu mhla ka 4 Ntulikazi 2018 igama lami nguGiff Stube. Endabeni zethu namhlanje kubotshwa abantu abacatshangelwa ukuthi badabula amaphepha kamongameli Emmerson Mnangagwa okhankasela ukhetho oluzayo. Luqhubekela phambili uhlupho lwemali kweleZimbabwe.
Kulezi nsuku ngomumo ophandle kufana labantu abaphila bomakhelwane kumboko okucela.
Abantu abaphephela kwele Botswana bakhuthazwa ukuthi babuyele kwele Zimbabwe. Bancintisa endaweni ezifanayo abalandeli bomanyano we-MDC Alliance.
Indaba yamakhalijeni sazama sibili ukuthi babe yi-one nge-constituency kwakhanya kwehlule ngoba kwakudingakala ukuthi la umbono wabo ube phakathi singakaba withdrawn.
Kulo mkando omangalisayo kwele Zimbabwe okhangelelwe ukuthi uzaphela ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Amapolisa asebophe abantu ababili abetheswa icala lokudabula amaphepha okukhankasa kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Peter Bizarre lomnumzana Tatenda Kamutungunde abahlala elokujini le-Airport kuthiwa badabula amaphepha la ngesantando. Igqwetha labo umnumzana Lizwe Jamela uthi ababili laba bayaliphika icala leli. Kusenjalo abalandeli bomanyano we-MDC Alliance bathi kulabantu abacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF abatshise imota yelunga lomanyano lo ngomvulo. Kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngesahlekalo lesi. Njengokulithembisa kwethu izolo balaleli beStudio 7 sesilethulela ihlandla lesibili lodaba lapho ibandla leMthokazi Republic Party LD selilinde impendulo evela esigodlweni sevinkili lePick n Pay kwele South Africa ngemva kokunikeza abakhokheli besitolo lezi ugwalo lwezikhalazo olwepetition lisola ukuqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abahlala koBulawayo. Induna zeMatabeleland lazo ziboka zithumele ugwalo lwepetition kumongameli Emmerson Mnangagwa zisithi kufanele izifundi eziphuma emakolejini alesi sigaba kube yizo eziqhatshwa phambilini kwabavela kwezinye izigaba. Umnumzana Njabulo Ngwenya unobhala obona ngobudlelwano lwamanye amazwe ekubandla leMthokazi Republic Party okuqula eliqhube ugwalo lwepetition ePick n Pay kwele South Africa uthi kusobala ukuthi umzabalazo ofana lwebandla lakhe uzamemetheka esigabeni seMatabeleland.
Le nto eyenzakala manje ibiswele nje i-leadership politically, traditionally or otherwise. Thina si-provide i-leadership politically and kuyasijabulisa futhi ukubona lezi nduna ohlangothini lwazo lwezombuso wezomdabu labo sebesenza lokho. Ngibona ngathi bekuclear kuwonke umuntu ukuthi kukhona okufanele kwenziwe ngalesi siga esenzakala eMathebelelendi. Okade kuswelakala nje ukuthi kube le-leadership eqinileyo elesibindi ezaphakama ithathe lolu daba iliswe phambili. Ngiyananzelela ukuthi ziningi izinhlanga mhlawumbe ezisazosukuma izinhlanga ezihlanganisa ama-students, izinhlanga ezihlanganisa omama. Lokhu kudinga ukuthi bonke abantu izinhlanga ezehlukeneyo nje zisukume zikhulume ngakho zime zikukhondeme ngoba kungumkhuba omubi kakhulu.
Sokusenzakalani kathesi ngolunye udaba elake lalukhangela olugoqela olokuthi abantwana befundiswe ngolimi lwabo ezigabeni zabo?
siphezulu kwalolo daba inkosazana okukhona nje ukuthi sisamiswe kakhulu lidaba lama elections sibizi kodwa ke sisayenza ama elections kanjalo sanikeza umlayezo kulabo abazamela ibandla njengama members of parliament ukuthi lapha bahamba khona bahambe bebhala amagama alabo abaqede o level bapasa labaqede i A level kanye nalabo othishala lamanye nje ama professionals abahleliwe emakhaya abangasebenziyo ukwenzela ukuthi mase si confronta nalo hulumende lo sihambe sinobufakazi bokuthi nampa abantu bakhona akusikho ukuthi abantu bashelakele ukuthi kuze kuyeqhathwa abantu abavelela kwezinye indawo so siphezukwalo nje lolo daba kudlula ama elections sizabe sesiqala ku roll out lawo ma programs ukuthi sizame ukulungisa leyo ndawo
kuqhamuke ingxoxompikiswano lapha ebulenjini kuma social groups abanye bechothoza ukwenza kwenu besithi kuletha ubandlululo njalo kulabanye labo esibabonayo abavela emhlubuleni wemathebeleland abalisolayo
bakhona vele kusukela la ngo 1980 abantu bemathebeleland abasetshenzisiweyo ngendlela emangalisayo ukuthi balethe lokho kuganga okuvelela eHarare ucindezelwa kwabantu bakithi bekusetshenziswa abantu bakithi njalo uzananzelela ukuthi ipolitiki yaseZimbabwe isiyipolitiki yokudla kunabanye abantu abachothoza lokho ngoba bekuma bandla aseHarare agoqela iMDC lezano PF umuntu oku MDC namhlanje maye bona abantu bakomthwakazi bephakama besenza lokho kumele bakwenze usebona abantu abafuna ukumkhipha esinkweni so sokule politics yokudla asinandaba labo thina siyazi ukuthi esikulwayo inkululeko yabantu bakithi asilweli ma elections njengabo thina silweli ukukhululeka kwabantu bakithi so bona abashort sighted okwamanje kodwa sizafika isikhathi sokuthi labo bavuleke ngoba vele imidlwani ayithungululi ngasukulunye
njengoba lilokho khona ngapho kwele South Africa yiphi impendulo eselimelele kathesi ku Pick and Pay bese lisenzani ngayo
okwakhathesi u Pick and Pay sinika ama demands ama demands ethu athi sicela ukuthi asuse labo bantu abafakwa ngemva kokuxotshwa kwabantu bakithi bexotshwa ngokwento ethabe chabi njalo azikhomike ebantwini basemathobeleland ukuthi asibonise ipolicy ye employment yakhe maqondana nalokho esikukhulumayo ukuthi akuthi uma kuqhathwa kuqhathwe abantu bendawo uza remember ukuthi yithi esiphakamisa uPick and Pay lapha ngoba yithi abathengi baka Pick and Pay kodwa uma sokuqhathwa uPick and Pay usesiyathatha abantu abavelele eHarare sithi lokho kakulunganga sikhangelela ukuthi ngesikhathi esifitshane nje alungise lo lwana udaba abone ukuthi uyabisela labana abantu kuyainvestigatewa ngokushesha kubiselwe labana abantu abaxotshwayo abangabesindebeleni ngoba babexotshwa on tribal grounds azikhomithe ukuthi going forward kuzamela ukuthi aqhathe abantu bendawo yikho esikukhangeleleyo lokho otherwise ma kusehlula lokho sizaqhubeka silokho esigijimisana sisilwa lo Pick and Pay ngoba simbona manje as an extension ye system yezanu PF yokucindezela abantu bakithi
kodwa abantu bendawo bayagoqela yini abakhuluma olunye ulimi njengabe sishonene asabahlala khonapho kobulawayo isikhathi esithi
vele inkosazana thina kasilwi lo mhlobo silwa lokuthi kakuqhathwe abantu bendawo asikaze thina saba le tribalism ngabe sile tribalism namhlanje ngabe abantu abavelele esishoneni abakwazi ukuthenga izindlu kobulawayo ngabe abakwazi ukuthola amasenzi kobulawayo kodwa ke sithi abantu bendawo akube le open door policy esikwalayo yilesi siga esisibonayo esabantu abafuna ukufeza ama interest e 1979 grand plan ethi umuntu wasemandebeleni ungaphansi komuntu weshoneni kumele kudle umuntu ovelele emashonaland kuqala kungakadli umuntu ovelele emathebeleleni
iningi lenu kumthwakazi Republic Party likhankasela ukumela izigaba ezithile ephalamende kulukhetho oluzayo lingavotelwa yilo udaba lolu eliyabe lilukhangela yini olobandlululo
we are not a reactionary party engingakutsho ngolimi lwasemzini
lo ngumnumzana Njabulo Ngwenya unobhala obona ngobudlelwano lwamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ye-SA South Africa
yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi iziphepheli ezihlala eDukwe Camp duzane leFrancis Town kazibuyele ekhaya zingakaxotshwa ngurhulumente omutsha. Lokhu kuza ngesikhathi iziphepheli zihlaba umkhosi ngendlala lokungahlali ngemfanelo enkambeni yeDukwe. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya.
Akuselula enkambeni yeDukwe abeZimbabwe abadinga ubuphepheli khona behlaba umkhulu umkhosi besithi akusaphileki. Lokhu kuza ngesikhathi eleBotswana seliqinise umkhankaso wokuthi iziphepheli zeZimbabwe kanye lezeNamibia ziphindele kwabo. AbeZimbabwe kumele babe sebephume baphela kweleBotswana mhlaka 31 Mpalakazi lonyaka, kukanti abeNamibia kumele babe bengasekho ekupheleni kwayonale inyanga. Uhulumende weBotswana uthi kasenelisi ugcina isiphepheli ngoba inhlanganiso yesiphepheli umhlaba wonke jikelele eye-United Nations High Commission on Refugees isehlise uncedo lwemali. Iziphepheli zeZimbabwe zithi sekuluma enkambeni lokudla abakuphiwa okungagcwalile sandla okungumlayezo osegcekeni ukuthi kumele baphindele ekhaya.
Uchief of mission ubesithi yena sizahamba nje ekhaya eZimbabwe noma kuthiwa siyanikwa $100 ukuthi sibuyele ekhaya. $100 zincane kakhulu.
Omunye weZimbabwe ohlala eHabroni njalo elandela udaba lwesiphepheli uthi kungcono bazibuyelele ekhaya kungakabi kubi okudlula okukhona okwamanje.
There's no reason why umuntu omncane ukuthi would want to stay at Dukwe and take about 11 years until they qualify with Bepumi Bengene society of Botswana. South Africa offers better opportunities. Ya offer amathuba umthethola amaphephake ekwansuthe sebenze kunanga.
Lo ngumbono okamnumzana Israel Ndlovu othi umgceke othele Botswana asazimiselanga ugcina isiphepheli ngakho abaqoxe imtshaqana yabo baphindele ekhaya kusemasinya bayiqala impilo.
Abaphumi nje masinya bephindele ekhaya.
Iningi labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela lokudinga umongameli ngomnyaka 2008 kodwa lokhu elilesidensi sokubuyela ekhaya lisithi lifuna ukwazi ukuthi ikusasa iminjani. Kodwa umphathi Ntambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kweZimbabwe udokotela Obert Mpofu uthawula izathu sokuthi iziphepheli ziyesabe ukuphindela ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngesimo somkhathi kweleZimbabwe Olomet Office luthi umkando oqalise izolo ukhangelelwe ukuthi uzaphela ngesonto. I-Met Office ithi indawo ezibanjwe ngumqando kakhulu zigoqela isabelo seMatoreni South njalo nenkabazwe endaweni ezinjengezishabane leGweru. Ithi kulo mqando ofanayo endaweni eziningi ezabelweni ezivalisa iMaswingo leNikaland.
Veza umbono kahulumende weMelika.
Elemelika liphakathi kwemizamo yokuthuthukisa ukuqhuba ezamabhizimusi lele Ethiopia. Njalo selithumele iqula esigodlweni salelo lizwe i-Addis Ababa ukuthi liyedingisisa ngalolu daba. Amanye amazwe azakwethekelelwa yileli qula ngele Kenya, ele Cote d'Ivoire, lele Ghana. Iqula leli elikhokhelwa ngumnumzana Gilbert Kaplan ocebisa umongameli Trump weMelika ngokuthengiselana lamanye amazwe likhangelelwe ukuthi lizacubungula laye umnumzana Trump eliza kuthola kulolu hambo. Iqula leli selihlangane leziphathamandla zikahulumende we-Ethiopia, osomabhizimusi balelo lizwe kanye labavela kwamanye amazwe kodwa besebenzela kwele-Ethiopia. Elemelika lithi ele-Ethiopia yilizwe lesihlanu elilomnotho othuthuka ngesiqubu e-Sub-Saharan Africa. Ngakho lithi kuqakathekile ukuthi lisebenzelane lalelo lizwe ngenjongo yokuthuthukisa umnotho weMelika kanye lowe-Ethiopia. Lowo ubungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Kulabantu abambalwa kumanyano we-MTC Alliance okukhanya engani bancintisa endaweni ezifanayo loba nje inkokheli yomanyano lo ingakuthakazeleli lokhu. Bakhona njalo abanye abantu abathi kabasuze bavotele abantu abadabuka eMashonaland abangena kukhetho lokudinga abameli bedala lephalamende koBulawayo. Uze sizwe okune ngodaba lolu, uChris Gande weStudio 7 uxoxa lo-Albert Mhlanga, ilunga le-MTC Alliance.
Indaba yamakhalidendi sazama sibili ukuthi babe yi-one nge-constituency kwakhanya kwehlule ngoba kwakudingakala ukuthi lawo umbono wabo ube phakathi singakaba withdraw. Kodwa indaweni eziningi sesikhulume labo ukuthi hayi lanxa bengu-two kabavumelane ukuthi kuyakhampenelwa oyedwa, lanxa lokho singalathemba lakho kodwa yikho indawo eziningi sesivumelene ukuthi hayi kabakhampenelwe oyedwa lanxa ku-ballot box bazabuya bebabili. Kodwa akusiphathanga njengebandla ngoba ayisikho esayivele sikujongile. Kodwa indawo eziningi lapho esibili la 1-1 hayi kuyakhanya sikuthi sizanqoba ngenamba ephezulu kakhulu. Yena-ke upresident kala problem ngoba wonke umuntu uyatsho ukuthi hayi thina zavotela upresident kodwa ngiphinde ngivotele omunye lo phakathi kwababili. Yikho nje kungaba luhlupho ngoba lokhu kuzabangela ukuthi ama-senators ethu abe malutshwane lalaba abe-proportional representatives babe balutshwane. Otherwise kodwa hayi kukhanya ukuthi siyanqoba kuyakhanya kusegcekeni sibili.
Kanti pho njengoba usitsho wena ukubana bakhona abathi bona bazamvotela upresident akulahlupho, kodwa ke sizwa abanye besithi upresident nguye olomlandu wokuthiya udabolu nje lona lolo lokubana kugcine sokulababili abakhankasa esigabeni sinye. Uthini wena ngalo?
Yebo, ngakutsho ukuthi upresident nguye olomlandu kodwa okuliqiniso njengoba phela sahlala siyi-management sonke saqhubana lo daba lolu laye uyabe nguyo-chair lowo mhlangano. Abantu nxa behlukana umbono akusikho ukuthi lowo umbono nxa uthe waba mubi bese kuthiwa yena upresident kuyothe. Upresident laye kuyamhlupha konke khonokhu ngoba uyakhangela ukuthi kumarali ethu esasihamba khona indawo eziningi sayesi-introduce amakhandidati.
Umnumzana Albert Mhlanga, lilunga le-MTC Alliance, bexoxa loChris Gande ekoBulawayo.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Count all the reasons. We are the champions. Ain't no turning back. The world's changing.
Wezemidlalo liyaqolotsha iqembu leBhilitane elinqobe leColombia kumncintiswano weWorld Cup izolo busihlwa. Sixoxe ngodaba lolu lo Ezra Jesus Manda, ingcwethi kwezemidlalo.
Umdlalo omnandi kakhulu kakhulu ngabe eBhilitane, bonke abantu begcine bethokoze kakhulu njalo bahambeke kuhle. Ungakhohlwa phela ukuthi ngokuqala ukuthi England iwine ngembekwa, ayizake iwine ngembekwa World Cup, siyadliwa kwaze kwaba kathathu emdlalweni le ama-penalty shootout.
Kuvele nje kukhanya ngazani England yona ibingani vele ayitshayi kuhle ibhola nxa sokubuya-ke ku-World Cup. Lo nyaka ubona ngazani izajova njani kodwa?
Lo nyaka ngendlela yokuthi umanager wabo leyo umqeqeshi wabo Southgate uthethe abafana abancane bodwa eminyakeni kujwale ukuthatha-ke labangane bakhulile-ke sebebadala kodwa yena uthi hayi mvunomba nabafana abancane abalambileyo. Ngakho abafana laba sebejengisele ukuthi balambile impela, badlale kahle kakhulu ikakhulu bedlale Colombia-ke esingali-ke ilolu lwazi kakhulu-ke xa kubuya kule midlalo ye-World Cup.
Siyabona ukuthi kodwa bebengazani badonsa inyawo sebenxa sukhangela i-Hurricane lapha kungani bekungani kunzima bekunganjalo.
ye bese bekhathele ungakhohlukana ke England ke isihlale ke isikhathi ingadlalanga basukule insuku ezingathi siyagalo lunye bekuyi 90s bengadlalanga abanye labo laba ke ba practice ngathi ikuzilolonga belungisela umdlalo lobadlala ngemva kweEngland le eColumbia so ebenganiqinile kuhle.
Yes, khangeleke okulandelayo iSweden izancikilana leEngland kuma quarter finals la ubona njani khona?
Ye umdlalo okhangelelwe ngabantu abaningi ikakhulu ke hayi ungakhangela ke ngapha ke sibaya lapho hlana khona eEngland labo Sweden kungani kulula kuEngland ngoba ke ingadlala kahle yaze yefika lokho esithi kuma finals ingahlangana ngalamaqembu la esithi top 10 ihlala nabo Sweden iziye fika kuba final lapha kulula kuyo iSweden ke team ke ihlala ke idlala leEngland hayi abafana abaningi badlala khona ba Premiership la kuma lo Alex lapha kokhala ukuthi iEngland izaqhubela phambili izanqoba.
Ye ngazikhangela njalo ke kule Uruguay versus France kuzobuya iBrazil versus iBelgium akutsho khona futhi ubona njani
umdlalo omkhulu sibulantane ngibabona ngathi ayi final yakhona yi Brazil ke na yi Belgium ke ziqinile zombili ngoba kade singakhangela kwaphana ke ku FIFA World Rankings i Brazil la yi Belgium ziyalandelana abanye bathi yi final part zombili lezi kodwa ukhanya ngani ke abafana be Belgium baqinile lo nyaka ke ngibona ngani i Belgium izanqoba
Uruguay
kanti ke abafana be France njalo iye kuwakhulu ke abafana be France njalo bona bekhalele the Uruguay but Africa United ngoba abantu abaningi labana ke badabuka egazabo ngele Africa so
lo ke nguEzra Jesus Banda ingcwethi wezemidlalo. Sibona ke konapa ke ebulenjini bokuzibazisa ukuthi abantu bathini ngodaba lwemthwakazi evimbileyo okuvimbileyo khona ngale ePick n Pay sibona zani zifake umbuzo wokuthi liyabasekela kumbe alibasekeli siza ukuthi silobane ecingweni khona manje ngizokuthiwa silobane uNkosilathi. Nkosilathi kunjani?
Ngiyaphila kakhulu njani?
Ngiyaphila kakhulu. Kula bantu abaningi sebafuna ukungena ubona njani udaba lwayo?
Hayi mina ngiyakusekela lokho kwemthwakazi futhi ngoba lento iliqiniso ekhulunywa ngabantu yabona ya into yokuthi ngiyazilanda umathebeleleni ma ubheka nje yonke indawo ungahambe nomapolice station noma kuphi ezibhedlela ikakhulu lasemapolice station abantu abasebenza khona ngamahle yona kuphela yabona so angazi loku kuchaza ukuthi namandebela asifundanga noma sibhekela phansi lo mbuso nje welizwe noma ukukhankasela ephethweni abantu abahamba phambili abafuna ukuthi izelelo ngabantu besihlomini yabona so into leyo ukuthi uvele ningi izinto vele ezibenza thinasibhekele phansi kodwa bafuna izikhundla ngathi beceda lapho bafakane bona bodwa yabona into intembi kakhulu leyo ngiyayisekela kakhulu.
Ye pho manje kuqedwa njani khonokho ubona zani kwenziwani?
Yazi ukuthi into le ifanele ilungise kwezombusazwe kubona abantu manje bakuyiwa kuma-election abafuna ukuvotelwa yibo kufanele bebekwazi ukuthi umathi wavotela kumele bedilize kulungise kube equali lathi abantu besindebele ngesithola amathuba ngoba manje abantwana bakobulawayo abayibo abandawo naleyo abasebenzi bahleli kusebenza bona akulunganga vele lokho into engalunganga vele into edala ukuthi singazwani sizondani ngokomhloko kuyabona
kodwa kuyalungiseka yini mnumzane?
Noma siya usiya lapho komhlahlandeni siya lungisa isithuphi siyakwenzani ngiyahamba siyakwenza ipasipoti yami abantu abalapho abaningi abakuya khona le ekuyondeni yabona into leveningi kakhulu idala ukungazwani okungaba ukuthi kungakho abanye abantu bazebezesi ukuthi ngayilizwe liyadivayida kodwa bheke ukuthi lincane kangane kangakanani le lizwe lizedivayide libe ngamazwe amabili akwenzi yabo kubangelwa yiloku noma ungaziwe kuphi la ufuna kona usizo kuthi i-ofisi lasezimbabwe ufike ukhulumize ngehloni yabona into embi kakhulu le edala ukuthi nje singabi lokuthula ezinhlizweni zethu.
Ye kodwa-ke ungathiya ilizwe lithini khonapho-ke mnumzane?
Bamizwe engalishiya kakhulu ebantwini abasimele kubona abafuna ukuvotelwa abanjabo mamthokozani khuphe sicela ukuthi bazame ukuthi balungise yibo vele abangakulungisa lokho noma engawinanga noma ithole lawo masithi kodwa bemele kakhulu la ezondindawo anti kumele umuntu uvele okhankasela ikhethi ukuthi avotele ukuthi kumele ukuthi alungise ilizwe ukuthi libe sesimeni esi-right somnotho kodwa la kukhona okokwezembusazi ukuthi kuchithwe ikhwali lathi abantu besindebeleni yabo.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke mnumzana ungadinwa lakusasa baba.
Hayi ngiyabonga la mpoti.
Yes, yabona ukuthi bakhona sibili abantu abaningi lapha abasithumezela imlayezelo. Sike sibale ke abanye ukuthi bathini ngodaba lolu. Ngoba sibuzile sithi ukuthi likubona njani kunoko kwenzakalayo njalo liyakusekela yini. Ngiyembona ke abanye abasithumezela umlayezelo. Ulakson Lucky la uthe ye kunjalo sibili. Remember 29 days ago, 29 days to go ukuthi kube lokhetho. Kodwa ukukhanya ngazani ke abantu bayadividwa lapha. Ngizokuthola silobaba futhi ecingweni lapha silobani. Nomzana.
Yebo baba, liLondlovu lapho lokuvela indodana Ndlovu South Africa la.
Yebo, phosela kukho lapho sibili kula bantu abaningi abafuna ukungena. So umuntu oyedwa sinika 1 minute.
Lami ngomunye wakhona okhala ngoba lapha kulokubandlululana ekhaya khona ngaphi kakhulu kulokubandlululana ekutheni kuqala kuthethe lomgabe bekungcono ngoba bekulama vice president amaNdebele then kuzokuza yonke into ilokuveni kuveni kule NDC le kathi ekatranscribe kulo umama ukhuphe bamkhiphile la ngoba liNdebele kuzokuza yena uvice president kaChamisa bekumele kube wonxube bonke lapha manje akuthethakali kimpe nje ezakalayo ekhaya thina silame South Africa sibona silezi ndaba esizifundayo lapha ma elokufonini kubi kakhulu ekutheni thina siyacindezelwa phansi ziningi kakhulu lama-message engadumezela Studio 7 abantu bekhuluma ukuthi amaNdebele kabulawo kwathokachuba asazi ukuthi yini kathi esayiwonayo thina.
Ye, kodwa kulungiseka njani kungala kudubulana kumbe ukugwazana kumbe into ezinjalo? Kulungiswa njani khonokho?
Ngathi thina sikwazi ngoba phela sili ngapha kodwa ngendlela yakhona sokubuhlungu ngakhona sokuzagcina kusiyakhona ekudubulaneni nje ukubhombaneni ngoba into ezinjalo zibulala thina ekutheni labantu abantu abasoze bayenze lutho ngoba bayafunda manje esikolo makuthiwa kuyabhalisa lokuveni even amathethi kuyabhadala izimali ukubhadalela izimali ubhadale umntwana uthi abelisela ngoba lesikolo yabandlulula.
So kodwa wena ungathi walungisa udaba lolu-ke ungalwenza njani Ndlovu?
Mina mabhede udaba lolu kumele kuhlalelwe phansi kulungiswe izinto ngendlela yayikhona i-unit ka-1987 ibuselwe back ekutheni wonke umuntu lelungelo lodepartise njengala e-South Africa kuqale kwabusa imixhosa kwabusa iNdebele kwabusa umxhosa kwabusa umZulu kwabusa umSotho manje kuvuthwa iVenda la e-South Africa kanti le khaya kunjani why kusehlula khonokho.
Siyakuzwa kakhulu-ke mfowethu phosela ukucina khonapho
kufakwe impela into ephilayo ukuthi kubonakale ukuthi senza njani ngoba phela lokhu ukuthi sibele kuthi thina sifise nomuva wonke abantu abethu bayafunda bagcina sebengamasele amantombazane afunda egcina sengasasebenza imisebenzi le esethenzwa ngabanye abantu nansi lokuveni ifike niphelayo iyagcitha amaNdebele ayikho right yonke leyo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke mfowethu, sibonge kakhulu Ndlovini.
Hayi, siyabonga bhuti.
Siyabonga, ngizokuthiwa-ke sisilo baba-ke uNcube ecingweni. Baba Ncube, kunjani?
Hayi, iyaphila baba.
Yeah, 1 minute Ncube, sibili isikhathi sesihambile. Ubona njani udaba lolu lwenziwa imthokazi?
Hayi, mina kamvumelani lalo ngoba kathesa isinto esingayikhangelela phesi. Sikhangela ukuthi bona bengafanelanga ukuthi vele babumbe kube lokhu zini libandla elezombusazi kufanele ukuthi kube yi-pressure group nje ukuthi uhlupho lwabo ebefuna ukuthi balulethe kuhulumende balokhu ze bazwakale hathi ukuthi bangene kwezepolitics. So kathe sikhangelane lokuthi ilizwe liqhubekele lisiya phambili hhayi okokubandlululana lokhu asiyopolitics ezilungileyo. Isikhathi esikhulu besivele sithwele nzima ngomgabe ngakhonokho ukuthi belokhu esithi kulamaNdebele kulani kulamashona asisafuni lolu hlupho futhi sifuna ukuthi nxa kuzipolitics zibambe amakhona wonke hhayi kuthiwe ezomhlubulo owangapha asiwufuni lokhu. Ngiyabonga ba
sibonga kakhulu baba Ncube ungadinwala kusasa.
Oright baba.
Ye, siyabona lo baba-ke unqabeni Nyanda Yemkonto Khumalo ukuthi salibonana emsakazweni Ntube. Yebo kufowethu, kunjani? Lawe phose lakho khonapho-ke ngodaba lolu. Mehluleli Ndlovu la ubhalile sibili lapha sabona mfowethu kunjani. Emmanuel Masuku lawe uphose lakho baningi sibili abantu ekade bephosa wabo khonapha. Siyabonga kakhulu. Kodwa-ke isikhathi yiso singani sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. Ubotho abantu abacatshangelwa ukuthi badabula amaphepha kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela ukhetho oluzayo. Kulo mqando omangalisayo kwele Zimbabwe ukhangelelwe ukuthi uzaphela ngesonto. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo ngikhiphi.